nxa ngiyikhangele impumela yekhomishini ngibona ngani amadoda labomama bazamile ukwenza umsebenzi wabo ngendlela okade kumele bewenze ngawo, ngoba bakhangele inhlandla zonke, abazange bekhangele inhlandla yinye. Siyababona lapha bechotheza okunye okwenze ngamapholisa lamabutho, ngapha futhi bechotheza okunye okwenze ngiyinkokeli eziphikisayo ezamabandla aphikisayo ezakhuluma izinto ezadala ukuthi kuqine kuthiwa lakhonokho. So ngibona ngani kuthiwa ingasho ukulandelisisa konke abangabe bekufezi lapha bakukhuluma, ingashisa esigabeni esinye esingayenzi ukubana mhlawumbe elakusasa sikwanise ubamba umumo onjenganalo owasehlelayo ngemva kokhethelelo olukajula ivente.
Ngiyazi baba uChuma kawisiso sikhulumela isebandla leZANU-P F, kodwa ngokubona kwakho ubona ibandla lakho lizamukela yini izixwayiso lezi ngokugcweleyo?
Well, ukutsho kahle kubana mina ngisho sikhulumeli seZANU-P F, kodwa into engiyaziyo ukuthi iZANU-P F libandla elibalulekileyo njalo elinokuzithiba lokulandela komthetho. Ikhomishini le ifakwe ngumongameli wethu, isiyenzile umsebenzi wayo, sokuyethuliwe phambi kwethu. Into yokuqala umele sihlale siyazile ukuba into yenzile eyenzekileyo ayenzanga iZANU-P F, ayenzanga libandla lethu. Into eyenzakala phakathi kwabantu abaphikisayo lohulumende emelelwe ngamapholisa wasekungenela amabutho ngemva kokuthi amapholisa ayesehluleka ukubamba umumo ngenxa kubaba lutshwane wacela kungena abesimuni. Thina abeZANU-P F lathi besingabadlali enkundleni khonapho, besingama-players. Ngakho-ke okukhulunywa ngu-ref kumbe ukhomishina wawo-ref sikulalela lathi, njengoba abanye abaphikisayo labo kumele bekulalele kunjalo, bese sithatha from there siqhuba sisiya phambili.